Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka leve ni kulwesi 2020 ngwentunga mili nkumo endave nize kuseni la mshanje umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isile nyanga ingelamuntu obhubhileyo.
Yinto engakazi yenzakali kumbali yaleli lizwe. Lapha amatisha lababambana ngalendlela.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshwana limali
ngendlela isystem yemelika iyo umuntu uyanelisa ukuthi akhulume lokho akusolayo.
Umongameli wemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho, kodwa umnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela kulandela ukufa komuntu oyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isile nyanga ingelamuntu obhubhileyo. Abafele kobulawayo laba babhubhe kusukela mhlakatheni ngenyanga edluleyo kusiyafika ilanga layizolo. Phakathi kwesikhathi esifanayo idolobho lakobulawayo libe labantu abangama-200 ayisithupha 256 ababanjwe lumkhuhlane. Kodwa iHarare yona ilabantu abangama-59 kuphela abafunyanwe belawo. Inani lasebefile elizweni lonke selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo eZimbabwe selukumakhulu amabili alamachumi amahlanu lanhlanu 255. Lanxa abezempilakahle besithi bayathokoza ngokwehla kwalomkhuhlane eHarare, bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kobulawayo. Nanku leli dolobho selifikise inyanga likhokhela ngabantu abafayo kanye labahlaselwa yi-coronavirus. Ababanjwe umkhuhlane lokuleli njalo izolo bangama-59, abangama-32 babo kungabe Matabeleland South. Kulaba kobulawayo abayisikhombisa abeHarare ababili, abathathu abeMaswingo, abane abeMidlands kanye loyedwa weMatabeleland North. Abafunyanwe sebesilile balichumi lasikhombisa. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo sebengu-8,610, kuthi asebepholile bonke sebengu-8,040. Abalokhu begula bangama-315. Ibulawayo iyo ehamba pambili ngabantu abangu-94, ilandelwa iHarare elabantu abangu-69. Asebe bancho yi coronavirus emhlabeni jikelele behlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51,292,597 kuthi asebefile bedlula isigidi 1,269,199. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshana kakhulu limali. Abafundi abavule izikolo ngomvulo abagoqela o grade 1 kusiya ku grade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavikwa betshona bezulazula nje ezikolo njengabanye abafundi abavule kuqala ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwezinye izikolo abafundi babikwa betshelwe ukuthi bazafunda ngelanga elilodwa kuphela ngeviki. Izikolo zavalwa ngombimbitho phezu komkhuhlane we-COVID-19 zaseziqala ukuvulwa ngamahlandla ngompandula kuqala ngabafundi abaloba imihloliso lonyaka abagoqela o-grade 7, o-form 4 kanye labo-form 6. Kulandele ngo-grade 6, o-grade 5 kanye labo-form 3 ngenyanga edluleyo kuhlandla lesibili. Ngomvulo bekulihlandla lokugcina. Kodwa abafundi abavule kuhlandla leli bafike bathola abavula kuqala besemahlangeni nanku ababalisi belokhu bekhalale umsebenzi besithi iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele engeze iholo labo lilinganele 520 US dollars. Okwamanje bahola imali edlula kancane i-120 US dollars. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association umnumzana Thabson Nganunu Spanda.
Abantwana ubunengi babo kumangwe etshiyeneyo baphendukile bengazange babonane lababalisi. Labo nje abantwana abakhethe ukuzisalela izikolo besala bengabadlalayo bengasajahanga lutho ukuya ngemakhaya. Kodwa ke ubunengi bababalisi lizwe lonke kuripoti esiyitholayo kabazange banyathele khona isikolo. Kungumumo omubi lowo. Kodwa ke bekungekho okungenziwa ngoba uhulumende lamatisha labengakavumelani kunkulumo abayizamayo yokucazulula lolu daba.
Akhona yini amatitshala asehamba emsebenzini njalo ungasela ukuthi kulani lokuthi lo ngoyenhlanganiso yezimtha kumbe PTUZ yini?
Njengoba ngijilo ngaphambilini balutshana kakhulu amatitshala atholakala enyathele ezikolo. Le ngithanda ukubeka ukuthi yinto engakazi yenzakale kumbali yaleli lizwe. Lapha amatitshala ababambana ngalindlela bafuqe njongo yinye. Ubuningi bamatitshala engaphose ngithi above 80% bonke kabakanyathele esikolo selokhu saqala lolu daba. Enye njalo into enhle esiyibonayo ngaleli nyathelo esilithetheyo ngokubambisana esiyikho khona akula nhlanganiso ephikisana leyinye kule indawo. Ungaba utitshala kana union akiyo kumbe ukuzimta kumbe ku-PTUZ kumbe ku-RTUs ungaba la wonke waqedi. Kodwa sonke sivumelene ukuthi isikhathi sokuthi sibambane sibe into enye siluse into eyodwa. akula nyinye ngitsho leyoda edonsela emuva kuloko.
Manje ngokungayi ezikolo kwamatitshala lokho, abantwana abangaseze bayenze kuhle izifundo zabo ezabo grade 7 lama O level lama A level kuzathiwani manje ngomnyaka ozayo?
Kulusizi lokho ngoba uhulumende yena ngokwakhe uthi abantwana laba bangasoze benze kuhle baza kuqhubeka ngomnyaka ozayo beku grade kumbe ku form elandelayo. Lanxa thina besizamile ukumcebisa ukuthi hathi lo singumnyaka osudlalisekile, akusela ndlela ongathi ungaba ngumnyaka wokubhala amazama nithini. Kodwa uhulumende walile wathi yena akabafuqele phambili badlule. Kodwa ke njengokuba usitsho kusimangalisayo ukuthi izamanishini bani ezabhalwa abantwana befunde inyanga ezimbili kumbe inyanga eyodwa kumbe bengafundanga totali. Ngoba ungakhayela umsindo wamatitshala uqalise phose ekuqaliseni komnyaka ngoJanuwari awuzange uphele kuze kube lanamhlanje. Yikho ke abantwana bafundanga. Kuyamangalisa lokho ukuthi uhulumende ujongene ngalokho. Uhulumende yena uthi xa enikeza izizathu zakhe uthi angekela ukufuqa laba bantwana badlulele phambili kuza kuthi ulimaze intake elandelayo eyamakholeji lamayunivesithi. Uthi yiso leso sizathu. Kodwa thina sisibone njengesizathu esiqakathekileyo leso ngoba sikhayelela abantwana laba abalimeleyo umnyaka wodwa. Besicelise ukuthi ngabe ngamiswa bayebhala amazamanitshini yabo ngabo March next year. Pho ke siyehlula nalo hulumende kulokho. Kodwa ke mbona ngani ngabantwana sebelimele umnyaka wonke.
Umnumzana Thabson Nganunu Spanda ngonobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association. Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. UTrump uthi ukhetho lwantshontshwa njalo uthi kungabalwa kutsha amavoti ezabelweni ezithile kuzavela sobala ukuthi wanqoba. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ebuzwa zintatheli zindaba izolo ukuthi uzasebenza kuhle nale qula likaBiden ukuze aliqhubeze intambo zogatsha lwakhe. Yena waphendula esithi intambo uzaziqhubela umbuso kaTrump eseqala njalo ukubusa okwehlandla lesivili ngoba kunguye owanqobayo. UBiden yena utshele intatheli zindaba izolo laye ukuthi ukwala kukaTrump ukwamukela impumela yokhetho kuyinto eyangisayo. Lanxa ukubalwa kwamavoti kungakapheli kwezinye izabelo sokwavela sobala ukuthi uTrump wanqotshwa, nanku uBiden ulama-electoral votes angu-279 phakathi kwangu-270 adingakalayo kuthi yena uTrump ulamavoti angu-214 kuphela. UBiden uthi uyaphambili ngokulungiselela ukungena embusweni mhlaka-21 ngoZibandlela. Ukudonselana phakathi kwababili laba sokuthiye abanye ekade bencoma elemelika ngendlela elenza ngayo ukhetho bekhuza umhlola. Abezanu PF ubona abahlezi besola iMelika ngokubethesa izijeziso bathi leli lizwe akusamelanga likhulume ngokhetho olukhululekileyo kwamanye amazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule.
Last time kwaba le lokuzeni yabo Clinton lo Trump wakhala ho Clinton bethi ama elections are rigged ngetswa yi labane o Trump abencetswa yi Russia kathethe njalo awakathethe kube ingcekeza ingcekeza simile phindwe kaneng neng ukuthethisana kwabo besiya khona pane kethweni lesenzani lendlela u Trump ayala ala ngayo ukuthi impumela le lokuzeni abaqale bona belungise abo ama electoral reforms ukuze bebe isibone lesihle emhlabeni jikelele njengoba nabezithi bayibo bakhokhelayo kweze democracy lapha abaqale bona kathesi ke bayangekile kakhulu okumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela izintweni zabanye kathesi ke abavume phela ukuthi ukhethelwa lwalo uhambanga kuhle bona ngokwabo nxa kunjalo bona uTrump bona abazithiba izingcintshi labo Joe Biden abayibo abathatha izidera abaphuma egcekeni kathesi batsho ukuthi ingcekeza yabo le ephumileyo le bathini abasishiye ke kathesi lathi sizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesi sifundo sithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe opposition lapha bagijima besiya kibo kareza ngazithi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele ANC kwele South Africa bekuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga ezano PF lithini ngalokho
Uyajabulisa ukuthi iANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuze inanzelele ukuthi ibonise laba bantu abasethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sokula bantu abanjabo Harris ukuthi babe bananzelele ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjabo America yabo sesithembe yena owabantu bona babangenile kodwa ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona kamasenators usenator ngalokho ngasikhathe senator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi ukuthi kwathi sikuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukwesula kwezijeziso zenotho eZimbabwe ezethulwa i-America kunye le-Cuba i-Cuba bakithi abake besiqolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzivusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo ncindezelo olwalukhona lwesigqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze beqolelwe ngalo
umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkumo
iphathe likunanzelela ukubana ngendlela i-system yemelika eyiyo umuntu uyanelisa ukuthi akhonone kumbe akhulume lokhu akusolayo ngoba ama-courts singathi ami-order kumbe independent so umnumzana Trump loba e-wrong kodwa ulelungelo lokubana akhalaze indaba yakhe ma-courts
Singabona imithethwandaba ivumelana laye uTrump yini ekuthini ngempela kwaba lokuqilibezela kukhetho icine iguqula impumela njalo abantu abancoma umbuso weMelika lendlela enza ngayo ukhetho ubona ngani bathini ngokwenzakalayo lokho
singazi ukuthi impumela iyaphuma njani kodwa mbona vele wayefungile ubana nxa edliwa uyabe xiliwe indoda sibili engafisi engafuni ukudliwa izinto zakho zenza zani ngontando kayiphikisa kayiphikiswa so lokhu mbona zana sosibonele esihle kulabo kade bekhangele eMelika njengelizwe elimele idemokrasi lapho umuntu angaluza khona anikeze kwabanye abantu uTrump usesitshengise amanye amabala usesitshengise esinye isimo esingazake esibonakale eMelika sokuthi umuntu nxa edliwa engayala sibili ukuthi udliwe asakwenzakale lokhu eMelika kodwa sizabona ubana kuzahamba njani ngoba kulama structures akhangele ubana umuntu nxa ele ekhonona ngesola engenza njani sesizabona ukubana i-court yona izathini odaba lolu kodwa kuhle ukubana uTrump ayali ukubana udliwe ngoba la yanti wadla omunye uma last elections.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Ndlale MDC Alliance selikhalele imuli yosakhulayo obeyinkisela edume ngokuthanda ubunandi lezimota ezidulayo umnumzana Genius Jinimbi Kadungure kulandela ukutshona kwakhe engozini yemota ngesonto. UJinimbi ubhubhe kanye labangane bakhe abathathu. Uzabekwa ngomgqibelo. Nango umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyasidanisa mpela uma abantu sebedlala ngefa. Abantwana abancinyane sebephongupha mahlayana. Bathi sebefile sibona abanye abantu sebedlala ngefa kungani kufinyamazana. Umuntu wonke wadalwa ngomfaniso kaThixo. Hathi ukuhleka lokuthaba uma umuntu setshonile. Silapha nje sibambwa ngaphansi ngenxa yokuphonguba ngokufelwa ngumfana ede ezinebe yedwa uGenius Kadungure. Ube ngapha kobulawayo ezihambela ezenzela amabhizinisi akhe. Kodwa ke sesifunguzwa ukuthi ubulewe yi-accident. Hathi mahlabe zulu, abakakolungure labo badibezele umuntu besithi umntanabo. Imfa imfa, ibuhlungu mbe ungubani ofelwe yisobo sakhe, uyakhalilwa ngesintu. Abanye sebesenza amadrama ngemfa, abanye sebesenza amajokes ngemfa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuncedisa eleMozambique ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa aphakathi kokudinga abasolwa ababalisa umpumelelo khaya Dube loSthokozile Ndlovu abanakanelwa ukuthi baphatheka kuhlelo lokuntshontshela abantu imali engange 1.9 million US dollars bebaqambela amanga besithi bengafaka imali kuhlelo lwabo Kuwait Limited izaphuma isizele. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuva lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngikhuluma nomlilo wasemkhaya kodwa ngisebenza lapha eJoburg eSouth Africa. Ngithi siyajabula into yeAmerica ikakhulu idemocracy yabo ukuthi ma iparty ngenze kahle bayisuse bafakenye kuthintwane nje ukuthi ukusilisa. Ngisho lokhu ngoba eZimbabwe uzibona sulesi isimo esikuso esombusazwe besomnotho kwenziwa ukuthi iparty eyi-one ezanu ayifuni ukuphuma yenza kabi ayifuni ukuphuma kwangcono kuliwe before elections or after elections kushaya abantu kubulawa abantu kwenze yonke into ongayicabangembi kodwa bathi idemocracy bayayazi bayayazi balandela i-rule of law. Ngikubona ngani kusazo sithatha isikhathi ukuthi sifike ezingeni le-America ngendlela idemocracy esebenza ngayo. Ngiyabonga.
Studio 7. Nina elibambe uhlelo lani balaleli Studio 7. Siyacela lathi bakithi imlayezo ethi lihambise. Sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thina ethi imlayezo ayivulwa. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe. Lezi zikhalazo lathi sikhala ngazo lathi singabazali. Besicela isicelele umnankagu wabantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe. Kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila. Ngoba khathesa abantu abethu bahlezi phansi abafundi. Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukuba ngcwaba ngayo kabaholise yona. Abantu abethu behambe ezikole. Ngoba sinje abantu abethu abafundi bahlezi ezikole. Ngapho sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala. Bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala. Siyacela bakithi lathi kuselizweni lapha ezimbabwe kubona siphathwe kuhle. Phathwe njengabantu. Singaphathi njengenyamazana. Ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusigelela. Asekuhlonipha thina abantu. Sokuyikuzenzela nje kuphela. Kanti yona iyabivele ngaphi US dollar leyi 500 yokuthi bangcwabe. Esehluleka ukubane baholise yona. Angithi bathi bayayifuna. Babaholise yona i 500 US dollar leyo. Siyacela bakithi. Sithi phambili ngawe TK, phambili ngawe Maphuphe. Simalawe.
Bantu bakithi, bantu bakithi ninjani Studio 7, masazi bami niyaphila. Hayi siyaphila, igama lami ushukela uNgwenya Isibongo. Ngiphuma eNkayi. Siyabonga kakhulu ngokhetho olwenziwe America. Niyacabanga ukuthi izwe lakithi uyengikhonda kulo kakhulu ukuthi izwe lakithi eZimbabwe lifunde lukhulu ngokuthi abantu kufanele bakhululeke uma bevota. Lokho bese ukukhulunywa nje ngubaba uShuma. Ukuthi kade kuthukwana, yebo ngabaholi kade bethukana bodwa, kodwa akekho umgolo okwakhipha amasosha wafaka endleleni ukuthi awethusele abantu bavotele iqembu elithile, bazivotele abantu ngendlela abathanda ngayo. Akekho nje umuntu okuthiwa ulimele, akekho umuntu okuthiwa wenziwe into ethile wethuselwa. Akubonakala iphoyisa libopha umuntu, alibonakala ngayiphoyisa kubopha iy'ntatheli. Kuhambe kahle kakhulu, kuhambe kahle kakhulu. Sengathi amazwe afana nawakithi angafunda abone ukhetho luyini, inkululeko yabantu iyini. Inkululeko yabantu asikho kufostwa ukuthi umuntu athande into angayithandi ngendlela okwenziwa ngayo kithi ma kunokhetho ukuthi votela leli qembu wena. Democracy, abantu abakhululeke, abakhululeke abantu, kungacasha abantu, kunganyamaliswa abantu, abantu abakhululeke. Ngicabanga ukuthi bafundele ukhulu lokhu bukhulunywa nje ngoba buthuma kuseceleni kakhulu nje ngwabaphathi nje lokho nje bejikelana nawo mazwi ade bajikelana emoyeni. Kodwa akekho umphathi owasuka wathi ngikhipha amasosha manje ethusela abantu, ngikhipha amaphoyisa ayebopha abantu, ngikhipha abantu bashontsha abantu. Akukho, azange kube khona lokho nje kukwenzeka kithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Izigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Australia zithi akula muntu obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulelo lizwe izolo. UZulu wakwele Jordan ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lapho obekulabesifazana abaningi abancintisayo. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamatshumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela, kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isile nyanga ingelamuntu obhubhileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshwana limali. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho, kodwa uMnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.